Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho, iyabe iyi-proposal, yikho kuthiwa yi-proposal budget. So uyabe ethula bese kuthi amalungu edale lephalamende abe seyicubungula, babe sebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene. So ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile babakhalakhala kwasekusesiswa, okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezileni value engako ezevalue engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo. So-ke ngethi ndlela ibhajethi leyi isikuphelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga, kuyinto kulinyathela elihle kakhulu. Kodwa laphana kade sethala athi abemali yobushini esasivele kade ngabhadali imitelo ivinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ubracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabayanga. Vele ipassport ibivele ikade idula ilapho ekhona, kodwa-ke ngenxa yokuthi iZimbabwe idinga ama-services lokuphrintiswa lephepha lakapassport kwamanye amazwe, kunzima-ke ukuthi yehle kakhulu. Kodwa-ke themba ukuthi ngeminye iminyaka izame yehle ipassport ngoba ililungelo, iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo. Noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 i-passport kumele ibe njalo, kodwa ilizwe lethu kalanelisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakeleyo khona okukuthi uyayehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa, kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathintambo. Wena ubona ungani uyehluleka yini?
Indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sisuka sikhangelele kakhulu ukuthi umnumzana uncuke alungisise inxanxanxa lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991. Ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqala kudala khonale, amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula okuthiwa yi-SARB. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amapulazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho. So asonto umnumzana uMthuli Ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi okuthi only izintathu kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi baba ngabantu abangasebenziyo, kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. Abantu abangu-92% yabantu abangabhadali amathe kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngubani ongaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithetho zenotho singadibhetha kuze kuhle ukuthi zikhona kumbe kazikho, kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lizwe lethu lifinyelele lapha sonke esifuna khona.